Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 25 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Engingakutsho mina ukuthi ngiyabongela ukuthi umkhokheli wethu babuthangirayi nabantu abathumile ukuthi bayigcwayisisa undaba udaba lodlakela olwavuka kobulawayo sebephumele empumela enjalo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi yebona ye akula muntu lapho kungelanduku khona, kodwa kuqakathekileyo ukuthi induku kayathumula.
Ibandla le-MDCT selingenwe impehlane okuvezwa yimi ikumiswa umsebenzi komqoqi wenhlelo zalo umnumzana Abednego Bebe.
Lokho siyingxenye ke ye-NCC Alliance kuyisimumo esihle kakhulu esiphume enhlanganweni. Izo-ke inkulumo esezikhulumisana ngazo zona lezo ngoba thina sebandla besithi maluthwane ke esiwatholileyo, yikho-ke sokuzakhulumiswana-ke ukuthi amasisi la angezelelwe.
Ibandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lamuhla livumelane ukuqhubeka ngenkulumo zokubumba umanyano wamabandla aphikisayo othiwa yi-MDC Alliance. Umongameli Robert Mugabe lamhlanje uvule ukusemthethweni umbukiso wezokulima aweHarare Agricultural Show. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDCT libikwa selingenwe impehlane wokuvezwa ikumiswa umsebenzi komqoqi wenhlelo zalo umnumzana Abednego Bebe owetheswa icala lokwethula amazwi angcolisa ibandla emaphephandabeni. Isinqumo lesi sithethwe lidale le-National Executive emhlanganweni eliwenzele eHarare ohluze kabanzi udlakela oluqhamuke kuleli bandla kobulawayo kumaviki asanda kwedlula. Umhlangano lo unqume njalo ukuthi umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo kumele abuyele esikhundleni eqhubeke ngomsebenzi wakhe ngoba etholakale emsulwa ngemva kokumiswa phambi kwedale labacubungula elikhuza lokujezisa amalunga ebandleni esetheswa icala lokuphatheka kudlakela lolu. Kodwa uMakhumalo ufunyanwe emsulwa liqula ebelicwayisisa ngodaba lolu. I-National Executive inqume njalo ukuthi umsekeli kamgcini ingcebo webandla umnumzana Charlton Wende eqhubeke emiswe umsebenzi. UWende wetheswa icala lokutshotshozela udlakela lwakobulawayo lapho okatshaywa kona umsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai uNkosazana Thokozani Khuphe. Lanxa uBebe, uMakhuphe lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo bengamalunga e-National Executive kabahambanga emhlanganweni walamuhla okuveza sobala ukufuthelana okuqhubeka kuleli bandla phakathi kwexuku elisekela umnumzana Morgan Tsvangirai lelisekela uMakhuphe. UBebe utshele iStudio 7 ukuthi ubengeke ekhulume ngokumiswa kwakhe umsebenzi ngoba ebengakaziswa libandla. UNkosazana Khumalo yena uthi uyathokoza ngokubuyiselwa kwakhe esikhundleni lesi.
Engingakutsho mina ukuthi ngiyabongela ukuthi umkhokheli wethu babuthangirayi nabantu abathumile ukuthi bayigcwayisisa udaba lodlakela olwavuka kobulawayo sebephumele empumela enjalo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi yebona ye akula muntu lapho kungelanduku khona, kodwa kuqakathekileyo ukuthi induku kayathumuza.
Ukumiswa umsebenzi obekukwehlele lokho singathi kukuphazamisile yini?
Hayi, kakungiphazamisanga ngitsho sibili. Lami bengivele ngikhalela ukuthi uma bangaphangisa ukuthi bagcwayisise ukwenzela ukuthi singene kuZulu sikhankasela udaba lokuthi balungiselele ukuthi baye kukhetho.
Abalandeli bebandla lenu bakhathazekile ngokuxokozela esikubonayo kulandela udlakela lwakobulawayo. Wawumisiwe umsebenzi, wena usetheswa icala lokuphatheka kulolu dlakela, suviselwe ngemva kokutholakala umsulwa. Kodwa umqoqi webandla umnumzana Bednico Pepe la isemisiwe umsebenzi kuthiwa wakhuluma amazwi ajojozela ukungezwani. Lithini kibo abalandeli?
Singabatshela khona ikho khonoko ukuthi impumela ye-National Executive iphume le migoqo yona leyo ukuthi ubaba uBhebhe uza kumiswa umsebenzi ukwenzeka ukuthi kucwayisiswe ukuthi yena wathatha amanyathelo bani kulolo dlakela lolo lwenzakalayo, njalo wephula iphi imithetho, okutsho ukuthi khona sokuzamele ukuthi udaba lwakhe luhanjiswe ku-National Council eyiyo ibhodi ezathatha amanyathela awokugcina ukuthi kwenziweni ngodaba lonaloru. Kodwa ngethemba lokuthi njengokulandela kwethu esilandela khona imithetho yethu yebandla lethu kuzaba le mpumela, yinto nje sizakhohlwa ngayo bese siqalisa ukuthi zigijime silungiselela ukhetho luka-2018.
Liyabathembisa abasekeli ukuba na elizabuya libambane kuzaphele sikubonayo lokho?
Kumele kuphele ebhuti, ngoba udubo esilukhangeleyo asilodubo lwami ngedwa, asilodubo lwebandla le-MDC yodwa, ludubo labantwana baseZimbabwe. Even ezindlini lapho esihlala khona singeke sazwana sonke singabantwana, sahlala kwezidlepana. Kodwa kakutsho ukuthi lapho ezidlepane khona kuhle kuphelele khonapha ngokudlepana. Gcina futhi sigumisane umlota, kuzamnike sigumisane umlota, ngoba umsebenzi ophambi kwethu mkhulu ukwedlula ukuzondana kwethu.
Hello ke ngonkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-People's Democratic Party i-PDP lamuhla livumelane ukuqhubeka ngenkulumo zokubumba umanyano wamabandla aphikisayo othiwa i-MDC Alliance. Lumhlangano ulandela ukukhonona obesekuqhamuke ebandleni leli ngoba ezinye iziphathamandla zisithi kazifuni ukungena kulumanyano ngoba bezaphiwa izikhundla ezilutshwana. Abangafuni ukungena kumanyano lo babalisa unkosikazi Lucia Matibenga, labo mnumzana Gordon Moyo kucacaphulu, labanye kuthi ngakwelinye icele abafuna ukungena kulumanyano babalisa umongameli webandla umnumzana Tendai Biti, labanye. Sixoxe lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Dlovu.
Silokhu siyingxenye ke ye-MDC Alliance, kuyisinqumo esihle kakhulu esiphume enhlanganweni.
Manje udaba lwezihlalo ama-seats la ongani yiwo abange umsindo luzahanjiswa njani?
Yizo ke inkulumo esezikhulumisana ngazo zona lezo, ngoba thina sihambe besithi imalutshwane ke esiwatholileyo, yikho ke sokuzakhulumiswana ke ukuthi ama-seats la angezelelwe. Sinanzelela ukuthi kule-proportional representation ye-parliament esekubuya le-senate kusho ukuthi bazazama ukuthi bakubone ke ukuthi bakubamba ngendlela enjani. Ikanti okunye ke ibandla lethu likhala ngakho kakhulu yukuthi xa siyi-alliance ke singayibizi ngebizo lelithi MDC, sifake elinye ibizo mboneni lakho baza kukhulumisana ke. Kukhanya ngani hayi siyathokoza sibili kule ngqubela phambili ke ye-alliance le sikhangeleleyo ukuthi yenzakale esiyingxenye yayo lasike ibandla le-People's Democratic Party.
Kungani lingazwani le gama leli elithi MDC Alliance?
Lokho sikwenzela ukuthi angithi bona abanye bebekukhangelele ukuthi sasiyingxenye ye-MDC ngesikhathi esidluleyo, kodwa ke sithi thina kathesi silibandla elizimeleyo i-People's Democratic Party, PDP. Yikho-ke asingeke ke singene kukhetho ngebizo lelinye ibandla. Singamabandla sihlangene ukuthi sisebenzelane ndawonye, kufike ukuthi sibe lebizo ke elingathinti elinye lamabandla. Kuyibizo nje elisingathi limitshali njengalokho sasibona kusenzakala kwamanye amazwe yabo kina ukuthi kule Rainbow Coalition kulalokhu lalokhu kuyabe kuhlangene nje amabandla asesebenzisa-ke ibizo-ke elinye ibusala athi ukuthi kusetshenziswa ibizo lelinye ibandla. Kungezinye zezinto nje okuzakhulumisana ngaso. Kodwa-ke into ebimqoka, into ebinkulu kithi-ke indaba yokuthi-ke sithole izihlalo ezilutshwane i-14 besingancincane kakhulu. Yikho-ke hhayi kakhulumiswana silokuthokoza njalo silethemba lokuthi-ke kuzaba le mpumela enhle abantwana beZimbabwe-ke ancedakale ngomnyaka ozayo-ke sinqobe ibandla le-ZANU PF sibambile singamabandla wonke aphikisana.
Hallo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Robert Mugabe lamhlanje uvule kusemthethweni umbukiso wezokulima oyarare agricultural show esithi ujabule ngohlonzi lwezilimo ezibukiswa lonyaka. Umongameli Mugabe uthi kubangelwe ikuphumelela kohlelo lukahulumende olwaphiwa igama lokuthi yi-Command Agriculture olukhuthaza ikakhulu ukulinywa komumbu. Umgabe ube khatshwe ngumkakhe unkosikazi Grace Mugabe obonakale emphakathini wakuqala ngemva kokuxokozela kodaba lwakhe lokutshaya untombazana waseSouth Africa uGabriela Angels amthola elamadodana akhe amabili ehoteleni eJohannesburg. Ku Live Talk lamhla sihlolisisa ukuxokozela osokuqhamuke kumanyano wamabandla aphikisayo akumanyano we-MDC Alliance. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Somalia zibika ukuba kulabantu abalichumi ababuleweyo kwalimala oyedwa ekuhlaselweni okwenziwe iphula elingenhla kwelizwe duzane ledolobho leBarire elingumakilomitha edlula amachumi amahlanu kusuka esigodlweni iMogadishu. Ibandla elibusayo kwele Angola eleMPLA linqobile kukhetho lokudinga inkokheli yalelo lizwe okwenzele libandla liqhubeke lisembusweni phansi kobe ngumphathintambo ezomvikela uJoao Lourenco othiyelwe intambo zobukhokheli be-MPLA ngumongameli Eduardo dos Santos. Owesifazane wakwele South Africa unkosazana Gabriela Angels othi watshaywa unkosikazi Grace Mugabe usefake udaba lwakhe emthethwandaba esithi kukhitshwe isivikelo esaphiwa unkosikazi Mugabe ukuze angangeni kwele South Africa athoniswe ngecala alenzayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sekuvele imbiko ethi unkosikazi Mugabe wadala umonakalo ehoteleni ngesikhathi etshaya owesifazana lo labangani bakhe. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amagqwetha kankosazana Gabriela Angels othi watshaywa unkosikazi Grace Mugabe athi lolu daba selusemthethwanindaba kanti luzalalelwa kusukela mhlaka 19 ngenyanga ezayo. Ngesikhathi unkosazana Angels emangalela unkosikazi Mugabe, uhulumende wakwele South Africa wamupha isivikelo sokuthi angabotshwa wathi ukwenze lokho ukuze agcine ubudlelwano beSouth Africa leZimbabwe. Kodwa ke maphepheni afakwe ngamagqwetha kankosazana Angels emthethwandaba ufuna leso sivikelo sisuswe esithi sasingekho emthethweni ngoba unkosikazi Mugabe wayengamelanga uhulumende kumbe kuphelekezela umkakhe ngesikhathi edala lelicala. Inyathelo kankosazana Angels selingconywe kakhulu ngabeZimbabwe abathi kufanele iZimbabwe itshengiswe ukuthi eSouth Africa umthetho uyahlonitshwa nguye wonke umuntu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Moyo uthi ukujeziswa kwankosikazi Mugabe kuzaba isifundo esikhulu kuhulumende weZimbabwe.
Wonke umuntu owonileyo umthetho awusebenze kuye, akaye emthethwandaba afesane lecala lakhe alenzileyo. UMrs Mugabe wonile so ekuwoneni kwakhe akaboshwe.
Le yinto egcizelelwa isiphathamandla sebandla le-Progressive Alliance of Mthwakazi Unions umnumzana Clement Ncube yena othi umkamongameli laye ngumuntu njengaye wonke umuntu.
Mina ngelifazi kamgabe kufanele aboshwe ebhadali. I don't think i-diplomatic immunity yamkhava ngoba umuntu waye ku-private visit, so he was almost a private visitor in South Africa. Akuvunyelwa lokhuyana. So nalawa abantu abangabe eZimbabwe bathi bayamsabona umfazi kamgabe, I think bayangeka labo. Esitholakale silwa emahoteli, silwa nabantwana.
Esininjalo isalwane sezimbapho unkosazana Theresia Ngulube uthe South Africa umthetho awuchazi muntu.
Oh, Winnie Mandela labo babotshiwe ngesikhathi besenza amacala bengabafazi babo president. Babotshwa bangene ejele. Grace yena nguye onjani. Umsebenzi kaMgabo ukuthi bahambe bechaya abantu bangabotshwa. La eSouth Africa kumelanga bakuvumele lokho. So mina ngithi ayikhishwe immunity, ngiyamsekela uGabriela, ngithi kabotshwe uGrace.
Kusenjalo sekuvele imbiko eyabhalwa ngabonogada ababesehoteleni ngesikhathi unkosikazi Grace Mgabe echaya unkosazana Angels. Lumbiko uthi kwasala kule gazi endlini le okwakuchayelwa khona unkosazana Angels. Kwatholakala njalo elinye igazi engutsheni ezasempeteni. Kulodlakela kwephuka isivalo sekhaboti, kwaqhamuka isibambo somnyango kanye lesitulo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Mqondobanzi Magonya lenyanga elodumo umnumzana David Mhambinjana Ngwenya bathi kuqakatheke kakhulu ukuthi kube lenkosi yamaNdebele. UMagonya usekela inkosi ekhethwe lusendo lwakoKhumalo ubulelani loBhengula Khumalo. Kuthi uNgwenya yena uthi okumele abe inkosi ngumnumzana Raphael Stanley Khumalo okhethwe ngabantu bakamthwakazi. Ake sizwe bekhuluma ngalokhu belo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook khathi leVOA Ndebele. UMagonya usungula lolu dalo.
Inkatha iwele kuye uda nenkosi inkosana ubulelani. Yikho sokukhona njengesimemezelo esenziweyo.
Akutsho-ke uthi bamdinge njani ngamafitshane sibi siyakwazi ukuthi wena uyakwazi kwenziwa njani lokho.
Kulandelwe iprinciple ethi yona esintwini inkosi izala inkosi. So abantwana abazelwe nguloBhengula engakabi yinkosi bonke bayasala ngaphandle njengoba nje abazalwa ngumzilikazi engakabi yinkosi. Labo bonke abazange bengeniswe lapha sikudingwa ukuthi ngubani ozathatha ubukhosi unkulumana esekwabo ukhulu. Yiyo indlela esetshenzisweyo iprinciple ukuthi inkosi izala inkosi. Siyakwazi sonke jikelela ukuthi i-crown prince yombuso kaloBhengula kwakungumphezeni. Umphezeni ke watshona ke kathiya ngasizukulwana ngabo-1899. So the next in line bekuyindlu kaMpoliyana uMandiweni ekaNjube. So yikho lapho kuzalwa khona uNjube. Yikho nje loNyamandi wenza imizamo yokuthi uNjube ayelandwa eCape Town lapho ababefihlwe khona ngamaNgisi ukuthi abezothatha ubukhosi. Kwehlula siyakwazi imbali lakho lokho.
Hayi, kuyazwakala kakhulu bamba khonapho-ke sike sizwe sesilobaba lapha ecingweni silobaba uDavid Mhambinjana Ngwenya.
Ngikuzwile ihungahungana lolelo. Kodwa-ke thina esimaziyo esisithi nangu usekhona ngulo uRaphael ngoba lowo ungumuntu esingamaziyo futhi uzelwe ngubani, uhlala ngaphi, ukhule njani, imagwegwe uyayazi yini, inkayi uyayazi yini, bake bamlethe ebantwini bambona yini mandulo. Kube sowusithi ngabe mfaka ukuthi nguye wamakhumalo. Hayi, balungile emakhumalweni ngoba nguye ozababambela inkezo.
Lo ke ngumnumzana David Mhambinjana Ngwenya, inyanga elodumo ubexoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu bebelo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe, kuhlelo asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kwezemidlalo lamhlanje intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela udaba ukuba amaqembu azadlala njani kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League lapho imidlalo ingena khona kuviki lesimathumi mabili lantathu.
Imidlalo iqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu eliqhuba nzima kulezi nsuku ele-Highlanders elizavakatshela khona eMondoro ukuyadlala neqembu leNkezi Platinum Stars. Iqembu lebhoso liya kumdlalo wakusasa lisanda kunqotshwa liqembu elihlezi emsileni wengalane eletsholotsho, kodwa umqeqeshi walo u-Errol Akbi uthi udliwa liqembu elidonsa nzima kulakho ukupha abafana bakhe amadlabuzane ukuba bedlale kuhle leNkezi lona elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Kweminye imidlalo ekhona kusasa iqembu le-FC Platinum lizemukela ele-Black Rhinos ngaseMandaba, ele-Chapungu lizadlala lele-Capes United ngase-Ascot, ele-ZPC Kariba lizancikilana lele-Harare City ngaseNyamunga, kuthi iqembu le-Chicken Indies adlala lele-Wange enkundleni ye-Papa Fields. Ngesonto iqembu le-Dynamos lona elibhaxabule ele-Haumine nge-6 kanyango lesine lizadibana lele-Yada enkundleni ye-Rufaro Stadium, njalo leli qembu lisesimeni esihle sokuba lingahluthuna ubukhokheli bengalane yemiklomelo njengoba lichiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezulu ele-Chicken Inn, kodwa lona liphethe imidlalo emibili esandleni okusamele liyidlale ukuze lilingane lamanye amaqembu. Umqeqeshi weqembu le-Dimbare uLloyd Mutasa utshele intatheli zindaba zemidlalo ngemva kokunqoba kwabo ngolwesine, wathi kuqakathekile ukuba benqobe njalo nxa sebedlala besekhaya labo.
Sikhona lathi kumqhudelwano wokuphakamisa inkezo ngemva kokunqoba kwethu, njalo nxa singenelisa ukunqoba nxa sidlala singekhaya kungaba sezandleni zethu ukuphakamisa isicoco.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto, iqembu le-Triangle lizemukela ele-Bulawayo City eGibo, ele-Tsholotsho lizadlala ele-Shapane Mine ngaseDulivatsimu, kuthi ele-Bantu Rovers okuyilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo lizemukela ele-Haumine lona elibhekane lokutshengisela kwabadlali bona abakhalala umsebenzi bekhonona ngokungaphiwa kwabo iholo. Lesi simo sidale ukuba leli qembu lidlalise abadlali abangajwayelanga ukudlala emdlalweni walo lelwe-Dynamos ngolwesine. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweetie.
Woza Friday my sweetie. Kuwoza Friday lamhla sihamba leqembu leDubia Masters lona eselethule idlalade lalo lesihlanu. Untungameli Nkomo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le ngenye yengoma ezichisayo ezihamba phambili kuleli dlalate eyiyo njalo ephethe isihloko salo ethi umumo utshintshile. Iqembu leDubia Masters lethule idlalade leli ngonkwenkwezi njalo lilengoma eziyisikhombisa. Kulale eyolimi lwesikhalanga ethi Chevula.
Ali, yepodola. Uya bona mathepu je bona sekufuna amajojo, amajomo, emochwe. Kuthi mfi ungangeni umoya. Sizingeni hlahla manje.
Babuye bacule njalo ngolimi lwesiSuthu kule ethi kina mjita wa rasta. Om Omunye wabakhokheli baleli qembu uAlfred Svanda uthi abalandeli babo balamukele kuhle lelidlalade kwele South Africa lapho abahlabela bekhona lasekhaya eZimbabwe.
Hayi, abalandeli balamukele kahle njalo abalandeli ngendlela abasikhuthaza ngayo batho nje ukuthi hayi ingabe singakhona ukuthi sikhuphukile lathi siyaphambili.
Ukhona lingobani njengeqembu leDubia Masters?
Abaculayo yimi ke lo Tumelo Dube, and then kubesekubuya uchaya iridimu Whiteland Moyo, and then sokuzobuya ke uchaya ibhesi uthina ozochaya amadrum naye uthina masachafu cha amadrum. Ikuthi nje imaqembu abantu bakhona nje batalented bonke nje bayakhona ukubamba abaqhala lapha, and then thina masiyabachala amadrum besekuzobuya uClayton Shoko akashoko ke ngomunye esincedisanayo laphana lomthokozi Zingwenya esincedisanayo ke phansi magensazi.
Abangathanda ukuxhumana lani bengalithola njani?
Kuma-WhatsApp bayasithola ke inumber engisisebenzisayo mina ikakhulu ku-WhatsApp ngu-0633229 04.
Akuyibize njani?
0633229 04.
Usibanda ucele uxhaso kubalandeli esithi bengabothenga ingoma zokuzibazela ezithengiswa izigelekeqe emikotweni. Baphuma ke enkundleni ngale ethi mavolontiya.
Dubia Masters besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MTCT libikwa selingenwe impehlane ukuvezwa ukumiswa umsebenzi kwamqoqo wenhlelo zalo umnumzana Bednico Bhebhe. Ibandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lamuhla livumelane ukuqhubeka ngenkulumo zokubumba umanyano wamabandla aphikisayo othiwa yi-MDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama ngu-Chris Gande, ngilithiya ke ku-Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.